Washington DC ndoti musara zvakanaka.
Sokuisika December ku VOA Ndebele.
Onamgela ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 29 kuLwesi 2023 ngutabo kaNcube. Endabeni zethu lamhlanje
umumo mubi kuphabalele kuqhalanga izinkomo kuyachuba abantu bayalamba ibhakede kathesi ungathithi uyazama ukudinga hamba ibhakede lokuthi ukuthenge abantwana begayisi selidonsa ku-$10.
Ziyaphela izifuyo elubane ngenxa yokuswelakala kwamanzi lamadlelo.
Kulo mkhankaso ophakemeyo okuthi idorobho lihlanze abantu bafundiswe futhi ukuthi bangalahlizi kule kungene leyi khansile yenza ehlunganelwa ngobaba meya uDavid Kosa ibona ngamakhanselashi basebenza nzima.
Izakhamizi zakwaBulawayo siqhubekela phambili ngohlelo lokuhlanza imigwaqo. Bathwele nzima abathenga bethengisa impahla eZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ziyaphela izifuyo elubhane esabelene semathebelele North ngenxa yokuswelakala kwamanzi lamadlelo. Abalimi abakhulume lomsakazo weStudio 7 bathi zifa nsuku zonke inkomo ezihanjiswa umango omude kudingwa amanzi. Bathi akusela madlelo esigabeni lesi ngenxa yokuswelakala kwezulu. Sixoxe ngodaba lolo lomlimi ohlala eduzane leJocholo, umnumzana Thembelani Moyo.
Umumo mubi kuphamalele kulamalanga izinkomo kuyachuba abantu bayalamba ibhakede kathesi ungathuthi uyazama ukudinga hamba ibhakede lokuthi ukuthenge abantwana begayisi selidonsa ku-$10. Sikhuluma nje ilanga indlela elithisa ngayo, hayi akumawu
izulu alinini khonapho.
Okwakathesi kukhwamalele wokuthi vele asazi ukuthi inkomo zisola wona amanzi okunatha lokuthenze ukuphanda imithombo emfuleni lapha kuChangani lapha, hayi kubi kakhulu.
Singathi bakhona asebefelwe izifuyo khonapho kumbe kumenjani?
Zifa kakhulu akulalanga lamahara lapha imalanga wonke lapha sokuvuka kuphela inyama sokugcwela inyama lapha obhubha lapha inyuka akusela nto enhle kakhulu vele lapha ukuthi nxa kungadonsa kunje izivaya ziyavalwa.
Kunzima pholi zakwenzani moya?
Okuzwisa ubuhlungu yisimo okuyikho khona lapha inyamazana empisi okuthi nga akula nyamazana zendlela ezinkomo adesizabe sizihambiswe emangweni lapho ezingathola khona ukuthi engxenye lapho kuyabe zokuhlume khona kakhulu ukudla okunjengezihlahla. Manje impisi kubhahlile endaweni yakithi lapha vela akula indlela lapho esingalondoleza khona izifuyo zethu.
Abantu manje benzani njengoba kungela manzi? Lezi zifuyo eziseleyo-ke zinatha ngani?
Okwenzakalayo lapha thina siduzane nomfula uChangane. UChangane lo ulamanzi eduzane ungagibha ufake idram inkomo zeleliswa ukuthi uzithelelele ubaze imikoro zinathe khonapho. Yindlela yangikhona sokumele ukuthi izifuyo zethu ziphile ngayo sokuthethiswa amalanga ngoba yabo sesaba ukuthi uyazinathisa daily lakho imango uyazithaya.
Ekudleni-ke abantu bami njani?
Kubi duzi ukudla njengoba ngishilo kuyathengwa amabhakethi. Ibhakethi liyenza $10 iyatholakala impuphu ama-10 kgs. I-10 kgs sikhuluma kunje thina emaphandleni lapha sithenga ngabo $7. So kumele ukuthi abantu kudonswa nzima sithi kakhulu akusama kuhle lapha.
Umnumzana Thembelani Moyo ngumlimi ohlala elubhane esabelweni semathebelele North, sixoxe laye eseGwarayi. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Izakhamizi zakoBulawayo ziqhubekela phambili ngohlelo lokuhlanza imigwaqo zisithi sokuhlanzekile kwezinye indawo zedolobho leli selokho kwaqala uhlelo olwethulwa ngumeya uDavid Coulthard osenikwe igama lokuthi ngumlungisi. Ake sizwe uAmbrose Sibindi osesuka esikhundleni somgcini isihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Siyananzelela ukuthi njengabahlali bakoBulawayo kukhanya kulo mkhankaso ophakemeyo ukuthi idolobho lihlanzwe, abantu bafundiswe futhi ukuthi bangalahlizi. Kuloke kungene leyi council entsha ethunganyelwa ngubaba umeya uDavid Coulthard. Sibona lama council akhe basebenza nzima. Kuluhlelo oluhle kakhulu ngoba siyananzelela ukuthi indawo eziningi siyabona amakhampani izikhathi ezikhethekileyo layakhuphi sebenzi zakuthele besikile besithanyela bekuthi zithiwani lamakhampani abo. Sibona ungathi izini ungakhaya la ma-departments analakahulumende emapholiseni emasotsheni kwane kwabanekubomhlahlandlela wonanto edini ama-parasetas e-railways ngathi ngabonke bazesebenza. So khona khona siyabona ukuthi ngaphandle kokuklina kukhanya ngathi kuhlanyelwa ingqondo leya yokuthi sibe ngabantu abahlanzekileyo sinanje idolobho siligcine lihlanzekile bese futhi sikwenza ukuthi omunye lo munye aklini indawo ahlala kiyo. Sibona ngathi ngaqhubeka kunje idolobho lizabangcono leya nganje abantu bedinga ukufundiswa kodwa solingathi ngemfundiso enkulu eyenzakalayo ngoba sifundiswa kuphela ngomlomo sifundisa sisebenza. So kuluhle lolusho fanele nezakhamizi esizijayela ihlombe ngakho.
Ye, kodwa nxa sikhangela phela enzikini yedolobho kulabantu abadinga bedingisa impahla etshiyeneyo kambe khona ukuhlanzeka khonapho kunjani?
Ye, abantu labo njengezakhamizi esikhulumelaneyo ukuthi leyani indawo kalilungisi njengoba usitho bathengabethengisi abantu abanabaningi sebekungukugcwala nje idolobho lonke akusahambeki kuhle njalo okunye sinazo ezingabanye abantungena ababuya bezothengisa abasuka eHarare abaye basuka ngade siwa outside kuritin le emagebheleleni bezothengisa impahla zingaphela bahambe but futhi babuye balale khonapho into ekhathazayo futhi nale bona kuyabisela i-program em balala bane ezitaradini and lingalandela kona ama-toilet bafawula ama-sentar lane. So ilihlupho olukhona ukuthi ngalosihlupho lolwala bona abantu ababuya bethena belala esikaradini fana bethengisa ngendlela ebenza ngayo idolobho lizabangcono. So ke sibona ungathi i-council engeni leyo ilo mlando omkhulu okuthi abantu labani kakhulu ku-5,000 ngale babone ukuthi baphathwa njani kube le ndlela yokuthi engxaye badinge samuye basuswe bengazi basuswe bese ukuthi labani abalala esigaradeni laba buya bedlela phandle kwenze indawo ezothengisa belala khona baya labakhitshi ngoba balokuthi abo phakemeyo njalo into ehluphayo fanele siqinde ngayo siyiqinise ukuthi babuya bezothengisa khona abana bangesi idolobho bangacela ukuthengisa 2-3 days babuyela kibo lapho abahlala khona thina njengabezakamza kobola isesosala sikhupha imali futhi ukuthi uklini idoti leyana ngezindlela kudle esikhwameni sethu izakhamizi bona abadlibahlahle esikhwameni. So kokwana kuyahlipa ukuthi abantu abanabakhutshe bavunye nxabethengisa abathengisakusemthethweni babhadale kukhansi ngokuthengisa kwabo kuzenza ukuthi labo baletha imali phakathi ekhansilini ukwenzela ukuthi imali iqhubeke iphiphe isubulawayo.
Ye, nxa sikhangela futhi njalo abantu bonke jikelele koBulawayo bangafundiswa njani ukuthi bengangcolisa idolobho?
Kunendlela eziningi zokwenza khona okwenzakathi sokuthi kuyaklinwa yimfundiso kodwa engxenye sokuqhanele ukuthi i-council iphume lohlelo nezakhamiza ziphume lohlelo ukuthi abantu ngokuhlalisana kwabo ngiyakwazi abantu laba abanye balama-committees abasebenza la kubizelana ama-committee abo bangabaki imijova bangabona abathengisayo babizwe batrainwe bafundiswe ukuqala kokuhlanzeka besuke lapho labo bahambe kuma-members abo kuzenza ukuthi nxa betyela ama-members abantu bazisinono kodwa nxa betyelwa umuntu we-council babone ngathi umuntu we-council usemsebenzini. So kuyindlela yokuthi batyelane bona bodwa bafundisane bona bodwa kunanzeleke ukuthi ukuhlanzeka kuqakathekile njalo kunohlelo lweziba yi-council kathini sokuthi abantu abathanyelayo ikakhulu ngapha kuma-suburban areas nabantu abayijakhamizi khona khona kuyanceda abantu babone ukuthi sebezitilela indawo yabo bafunda ukukhuzana. So ke sihanto enkulu iyimfundiso yokuthi abantu bafunde ukufundisana kwenzela ukuthi kungalahlizile igama lonke.
Umnumzana Ambrose Sibindi ngosesuka esikhundleni somgcini isihlalo enhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Bathwele nzima abathenga bethengisa impahla etshiyeneyo emigwaqweni koBulawayo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba uGibbs Dube owe-Studio 7 uxoxe lomnumzana Michael Ndiweni, umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association.
Abantu abasebenza kathesi yayi basebenza nzima nxa sikhangela umomkhadi otshisa ngako khipha umkhovu etsheni abaningi bahlushwa indawo zokuthengisela eziqondileyo njalo futhi ezihlanzekileyo. So kulokunzima abantu bayatsha ngelanga. Imizamo ekhona ikhona but yayeneli ukuthi abantu abasebenza bathole indawo zokuthengisela ezivalekileyo ukuthi bangathwali nzima.
Inhlanganiso yenu yenzani ngendaba ezijeneyo zonke lezi?
Okunye kukhona abadube ukuthi abantu bathwele nzima njalo futhi kunokumacatshelana labazomthetho namapholisa akasamasipala ekutheni bathengisele endaweni ezilungiselwe lokho esingathi ngesikhiwa ama-designated trading spaces. So izinto kumele zilungiswe zenelezo. Abalaleyo bathi abasebenza ngabasondele eduze sibonisane ukuthi singakulungisa njani ukuze bathole amachinga okuthengisa bengahlukuluzwa, ngabangathathela impahla bengabhadalisa ama-fine. Kumbe obunye ubugwelegwele nje bukhona, abanye bayadiziswa uthabisa idola ngelanga. Nazothola ukuthi umuntu sebhadala imali eningi kakhulu inyanga siyaphela mala ngokhipha ukhipha dollars sesibale $30. Ukanti-ke i-license itholi engxenye yi-$5 or $11 yamenza athengise ekhululekile. So abantu ngabayasondela sibonisane ukuthi kwene singakulungisa ukuze basebenze bengcono bephephile. Bona ngani izinye izinto ezingani ziyahlupha kakhulu ekuthengiseni. Nxa sikhangele futhi kunje kwi-16 days of activism against gender based violence, kulokuhlukuluzwa kwabantu abangomama xa bethengisa emkambo laphana phasula izinqe. Abanye bekomenta benika amazwi okweyisa kumbe okunqunula abesifazane. Kuyenzakala emkambo yokuthengisa khona lokho futhi eqhuquzela ukuthi abahlonitshwe mama abathengisayo ikakhulu ngomkhankaso nalowo khona laphambilini.
Okunye-ke babandiweni,
siya khuthaza ukuthi abazisebenzayo bengasabi ukusondela emnyango kamanisipala nxa kulezinto ezingahambi kuhle ngoba njengoba nijile ukuthi ziningi iy'nkinga abahlangana lazo nxa besebenza emikambo etshiyetshiyeneyo. Njalo futhi bengesabi abantu abasebenzayo ukuthi bavule engathi ezinye iy'nkundla zokuthengisela eziphandle kwedolobho esingathi ngesikhiwa ba-create amanye ama-business hubs phandle kwedolobho kwenzela ukuthi singanyathelani inyawo ngoba eqinisweni naso zisanele sonke ukuthi sithengisele edolobheni. Kodwa ungakhangela ngesikhathi se-COVID laphana abantu baqalisa ukuthengisela ekhoneni lenketha ngale kubontemba nakwezinye indawo okungala abantu khona and kathesi kwama-business hubs abantu abatshona besiyathenga khona. So nxa zikhona indawo abantu abazibonayo ezingavulwa njalo kungayehlisa izinga lokunyathelana lezinga lokula loba ngendawo edolobheni enzikini yabo Bulawayo. Labedolobho ngathi omansipala nxa esakha amathawuni amatsha kumbe amalokishi amatsha kangakhohlwa ukuthi kumele atshiye izikhexe zokuthi abantu bathengisele. Esikhathini esiningi bacabanga abantu bamabhizinisi ama-shops but ngabacabangeli abantu abangathengisa beyenza ama-hubs khonangale endaweni ezintsha ezakhiwayo. Ngathi yizo izinto nje ezihluphayo abantu abazisebenzayo kuzona lezi nsuku.
Inhlanganiso yenu yenzani ngendaba ezijeneyo zonke lezi? Kuyasebenza yini lokhu babandiweni?
Imizamo ekhona ukuthi siyazama njengenhlanganiso ukuthi senze lokho esithi ngesikhiwa sifundise ama-traders nge-income diversification ukuthi bengakhangeli phela ukuvuka esiyahlala ematamatisini but akhangele amanye amathuba angabamba angamnika imali. Engxenye yokupheka impahla ezithize engazithengisa zimnikeza imali kumbe ezinye izinto angazenza ngaphandle kokuthengisa izinto azithengisa. Abanye sibajayele ukungathengisa amatamatisi le 20 years kodwa umuntu okele ebhokisi elilodwa akatshengisa ukukhula. So siyazama ukuthi bathi bacabange ngaphandle kwebhokisi kumbe kungala bhokisi at all ukuthi bathi diversify ama-sources of incomes abo bazama amanye ama-ideas angabancedisa. Njalo futhi sibafundisa even nge-value addition ukuthi post-stocking loss nxa kodwa amatamatisi laphana imali engasathengwanga ayabola siwalahla, what value can you add ematamatisana ukuze kubele urejiswe esithi post-stocking loss nxa ukubhizinisi. Njalo futhi okunye besekwenza kathesi nje besisiza abantu abalahlekelwe zimpahla ngemva kwengozi yomlilo eyenzakale komtizi emakethi laphana esabona khona izigidi zezigidi zama-rand lama-US dollars zalahlekelwa ngabantu betshelwa zimpahla. Siyazama kathesi ukuthi sibasize sisebenzela ngama-partners anjengabo-Dan Church Aid ukubanika ama-cash transfer ama-$100 ukuthi bathole ukusizakala ngokuthenga ukudla lezinye imfuno ezithize. Njalo sisebenza labo Bulawayo City Council ezinye ingathi zikahulumente ezincedisana lazo. So imizamo ekhona sibafundisa njalo futhi lokuthi bengakhulisa nje namabhizinisi zabo nalaba akade selahlekile lokuthi kuyile bangakwenza ukuze bareduce amathuba okuthi ingozi ezinjengama-accidents nalawa emlilo angenzeki singathi disaster risk reduction. Lokuthi njalo abanye kade behlulukele kakhulu sibe senza i-group counseling, sibizile ama-partners ethu njengabo contact ukuthi abancedzeke abakhansele abatshele ukuthi noyithemba likhona even sokuthenga walahleka impahla. Lokunye futhi esikhangela ukuthi kuyena abangakwenza ukuthi bavikele impahla zabo sithi insurance, sile insurance scheme esilayo eyama-traders ebamba i-medical aid, ebamba i-funeral cover, ebamba i-hospital cashback plan, ebamba i-fire policy nxa ulahlekelwe zimpahla, ebamba le personal accident nxa usuthewa ingozi. Besizama ukuthi futhi babekwazi bazilungiselele ukuthi bengayijoyina leyo insurance. Ngenye imizamo esiyenzayo ukuthi sincedise abantu abazisebenzayo phandle khonapha koBulawayo lakwezinye indawo.
Umnumzana Michael Ndiwene ngumqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association ubexoxa lo Gibbs Dube oStudio 7 ekoBulawayo. Sokuyisikhathi senu balaleli.
Studio 7 njani balandeli abasebenzi? Hayi, lamithi ke ngikhulume bakithi hhawu bantu, nakhu-ke sokusobala nangujaji kathesi sesehluleka ukukhuluma into eyiyo. Usesiyadinga emasayidini ngaliqinisa ukuthi kumele enze njani. Akajaji into ayibonayo ukuthi vele uchabanga lokasonobhala westrip. Abakhulume into eliqiniso, kuyekele ukweleka kuphanjaniswa abantu ukuthi abayavotela abantu abavotelwa kudala. Kanti lizwe lakisela banjani futhi namakhodi lawo vele lawo kanje vele ngawezanga. Ujaji kodwa kumelanga bayenze nje. Ujaji icala lijajwa khona lapho same time uma kukhulunywa kuphikiswana amaloya bekhuluma umbono. So lakuba kubona nje ukuthi into esegcekeni ukuthi lo uchabanga lokhu esetshenziswa yizandla. Kanti ngoba kade zitshenziswa yizandla sokunzima phela ukuthi bakuphawule ngoba sokube dlula ukuthi kube into esegcekeni ukuthi unguye sibe unobhala we-TPC. Hhayi, ake zama ukusihlonipha manje. Hawu, ake zama ukusihlonipha. Kuyayinsuku lo phugeni secatshile kasezwakala ukukhuluma eceleni sokuthusha omunye lo layo umana namhlanje la kodwa kuthiwa yiye abantu kumbe babesesikolo bona beqala lento yena unganani nxa semdala kudluku kangako wayo lokhu esayenza into ezingelangqondo kusukusela nge-23 years yakhe leyasitshela yona lokhu esihlupheka la namhlanje lokhu esihluphekiswa yibo wona babona ngathiwa ukuvota lokhu into yokudlala yini okuphonga ukuthiwa abantu bazosukuma bayevota aye kuthi bazonquba abantu bazozibisela izikhundla zonke abazikhiphayo bevele bekwenzelani khonokho kokuqala. Hayi bo, nxa besidla imali yezanu ngabayidle ngezindlela, hayi ngokusihlukumeza thina sikhathele ngento zokumbulu. Umbulu phela babasenzela bona lokho. Abantu abadala bangaba bafuna ukuthi bathi asibahloniphi, kodwa bona beyi babangahloniphekiwe. Hawu.
Amavuko lonke kuStudio 7 kukanjani bakwethu? Ya, hayi indaba le ekamdala lo or umalume or umfana engachaba ngulo odlala amacumbi ngabantu, hhayi yona vele ayizwakali ukuthi ngiyawuluphi uhlobo. Kambe shuwa yena ungumuntu wathi ufuna ukuthi abeke abantu esintwini lapha kwaBulawayo. Jikijiki sekathi hhayi wonke umuntu uvumelekile ukuthi akhampeni noma ngakuphi kwindawo ngokwakusiphi isigaba. Usekaletha futhi abantu bakhe bakhona ngathi bazokhampena ngapha kwaBulawayo. Kambe ukudlala ngabantu into enjani yona le? Into enjani kahle kahle ma umuntu wena uhleli phansi ulalela izinto azikhulumayo uthatha kahle ikhanda? Hayi madoda, kunzima ngala madobhe akaloku bachaba kulo. Ya lapha wadelela lo muntu, wadelela hayi kancane, usho ukuthi wayeyisa, uyise kakhulu lo muntu. Kanje ngizibuza ukuthi nani lina bantu bandlalela liphikisayo lithi ngama-TPC, kungani umuntu lingamazi waye lingambambisi lingambophisi? Ngoba limazi phela le nkosi yenu yena lo president wenu lo Chanisa waye athule yena angakhulumi nangakho lokhu, okubonisa ukuthi akaziwa lo muntu ngoba uthule kakhulu. Into enjani yazi izimanga izinto zakuleli lizwe kusona sezinyanyisa kakhulu empeleni madoda. Hayi,
salibonani basakazi be-Studio 7 elibingelela labalaleli. Hayi babagawule, ungakhulumi ngendaba kamasayi ngoba kathe singakubuza ukuthi umasayi uyakhela emzini onjani, kawazi lutho ngento zemavuko. Ungwezani u-PF wena kunje? Mina lami nginje ngiku-TPC angazi lutho ngemizi yabantu be-TPC emningi kakhulu. Wena unje ufakaza into zecholotho lakho futhi nothi ezemizi yonke, komunye umuzi echolotho khonapho uyabe ungakwazi. So nxa uzofakaza into zemavuko ukuthi wena umasayi ube dumanga utsho ngani ngoba wena vele emavuka wazi muntu uyabona noma uwezani u-PF emavuka kwazimo laba bezana uPF echolotho bazadzela uJonathan Moyo abanye ababazi abezana uPF so ungafakazi into zemavu uyabona ngikubona lamapolisa nanamhlanje njengoba bethupu sibahamba bathu gade emoteni kaScott Scott kabakazi bembuzela uthi abazake bembuphi kodwa kwafuna umuntu ngoba into le ilezana uPF phakathi okulesanda sezana uvele umthetho kawuphakani lokazi wore wathunjwa ngonxathi wathunjwa iCIO elathunywe umnangako ngikubona lanamhlanje ipolisa lingakaze limbuze nalwana muntu ukuthi zabona betripu sibekufaka kuTwitter lanamhla kuthule kuthe zwi nxa ufuna ukubona into nxa sithi thina lapho kulesanda sezana umthetho kawuphakani nangu ukuthabanga uthabanga wathi recall ama MPs ethu lalisithi triple CIO la constitution itriple CIO yaveza iconstitution yayo ecourt nama-structures ayo ecourt umajors uthi nxa ithi uyakhangela wabona vele uthabanga ka-exist so kunzima ukuthi athona isicala ngoba uthabanga ngakho vele uthabanga ule constitution ye-MDC bese gwerumbe kwakungu-2014 ngenxa kulesanda sezana umajors uthi uyesaba la ukuvuke ngekho uyesaba ukuphelelwa ngumsebenzi so kumele ukuthi icala lihlaleli kupending angasinikisa inqumo yabona lalaba bebesupport uthaba ngabasitheleke ukuthi kathi esuchiro udinga necountry park usichazele ukuthi uzalwa nguphi umzilikazi
siyabingelela siyabonga umbuzo wami namhla usekutheni uJoseph Chuma wena abakhulumelizani wonke uBelief Gawule bonke nje abantu bezana abakhulumelizani since 1980 babekuphi njengoba ngicabanga ukuthi uJoseph Chuma wayevele ngezana leso sikhathi izana yaqalisa ukubulala abantu iqala umbuso ngo-1980 ibulala abalandeli bakaJoshua Mgomo yababulala yaze bafakela ibrigade u-55 brigade babaqeda tu amaNdebele namanje mancane nje ngoba abulala izana nale ibusa ithethe umbuso kuyinsimiko bahamba bebulala abantu othongi rayi bafa kubulawa yibo bona abizana bakwazi uJoseph Chuma kuze ngobulawa omoblessing abafazi ubulala uzobulala nomfazi njengamanje upastor lo abamshaya ngocelemba manje izolo lapha eHarare sebekuphika bakuphika kubani bacabani bezubani oyisilimo izanu ngegazi bayivula ngecult yegazi bayakwazi basebenzela igazi shuthi ebusuku nje bancela lona beye besezizilimo andlong izanu PF ngakaphuma embuso sizilabantu abayisupportayo njengabonabo okhaliphani iphugeni labosengeza uthabanga bethi ayibuye izobusa futhi emathebeleni babebusa ngenkani abantu besindebeleni babantu bakithi izimbabwe abasayifuni izanu sebayibona ukuthi incela igazi elingasekho amazimbabweni alithatha ngegazi loncelwa izanu for 50 years hayi kodwa labona abakhulumela izanu sidake bubili amahloni elila ngoba uNkulunkulu ubabhekile nto usazokhuluma phezu kwabo ngelinye ilanga siyabona
laba ngabalaleli bomsakazo weStudio 7 Gundaba zakwelemelika umnumzana Anthony Blinken umphathi intambo kahulumende wabona ukudlelana lamanye amazwe wethekelele izwekazi le-Europe ukhangele lokuba uzaxoxisana lenkokheli yamazwe achiyeneyo ngokusekela ele-Ukraine elihlaselwa kakubi ngele-Russia abezindaba abe-Reuters ababika ukuba uBlinken wenza uhambo lolu ngesikhathi ele-Israel lithobelane le-Hamas eyabulala yathumba izizalwane zakwele-Israel ngomfumfu lonyaka ababona ngokwenzakalayo bathi elemelikho kwamanje libhekane lempi esabekayo ephakathi kwele-Israel le-Hamas
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
sike sizwe ezomculo
Salbona nbalaleli igama nguPrecious Diana ngibuya enkayi eGampinya ngicula igospel ngingene kulendima yomculo ngo2012 lama album awu 3 album yokuqala yaba ngo 2012 isikhathi sesondele kwabuya esibili ngo 2015 ukuphelile kwabuya esithathu ngo 2018 uArise and Shine kwabuya isingle track last year 2022 kweswela inhlakanipho njalo ngoSeptember ngithole indondo ezweni laseSouth Africa eDurban the best gospel artist okwamanje nginominatiwe kuma awards awe Neighbor magazine abafuna umculo wami bangawuthola kuma online stores njengaku YouTube naku Spotify yabonga balaleli
Siyabonga kakhulu Ntombe Ndala. Singakagqibi uhlelo lanamhlanje, wathi sikhangele ebesilazo. Ziyaphela izifuyo elupane ngenxa yokuselakala kwamanzi lamadlelo. Izakhamizi zakobulawayo ziqhubekela phambili ngohlelo lokuhlanza imigwaqo. Bathwele nzima abathenga bethengisa impahla eZimbabwe. Lingakhohlwa phela ukusithumela incwadi ye-email kuKelly ethi studio7@voanews.com loba i-text message kunombolo ezithi 1202 465 0318. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo ngudabo kancube ngisithi lisale.